Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 21 kuNhlangula 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela bakhuthaza abantu ukuthi balandele iziqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe. Osekulabantu abafika phose amakhulu amahlanu 486 abatholakale belo mkhuhlane lo.
Ndiyaxwayisa ukuthi lingaze lahlangana le libaningi lisenza ivikoroni emalayinini empuphu.
Kulabanye abantu abamangaliswe ukukhululwa kukadokotela Obadiah Moyo ovunyelwe ngumthethondaba izolo ukuthi ahlawule isibambiso sebail kulandela ukwetheswa kwakhe icala lobukhohlakali.
Bayenza lokho okuthiwa yi-catch and release. Bazomkhipha uyekele ekuhambe nomuntu.
Abantu abaningi bakhuluma ngosuku lwabobaba olwe-Father's Day.
Ngithanda ukubonga nje ubaba ukungikhulisa kwakhe noma engasekho emhlabeni.
Sizalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi sokulabantu abafika phose amakhulu amahlanu 486 abahlolwe eZimbabwe batholakala belegciwane le-coronavirus COVID-19. Luthi kulabantu abangamathumi ayisithupalane 64 asebesilile. Phakathi kwenani labasanda kutholakala bele COVID-19 abanengi ngabaphenduke ekhaya bevela kwele South Africa. Omunye wabo uvele kwele Portugal. Sokulabantu abayisithupha asebebulewe ngumkhuhlane lo osubambe abantu abafika phose izigidi ezilithumi 8,816,000 emhlabeni wonke jikelele. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 466,883 asebabhubha emhlabeni wonke jikelele. Uyamemetheka njalo umkhuhlane we-COVID-19 kwele Melika osokubhubhe abantu abafika inkulungwane ezilikhulu lamathumi amabili 119,719. Udokotela Solwayo Ngwenya ukudaza ukuthi abantu kumele balandele isiqondiso zokuzivikela kumkhuhlane lo omemetheka kakhulu nxa abantu behlangana endaweni eziminyeneyo.
Umkhuhlane we-coronavirus sungani uya kansa lapha elizweni, liyaxwayisa ukuthi linanzelele ukuthi umkhuhlane lo uyabulala unjenge flu. Yikho ke abantu bayawuzuza nxa bephefumulela beseduze kumbe bebamba amehlabo lwemlomo ngezandla phezu kuthi banompolelo amakhovula lapha umuntu achiye khona umkhuhlane lo. Liyaxwayisa ukuthi lingaze lahlangana le libaningi lisenza ivikoroni emalayini nempuphu lawechukela langaphi ngaphi. Lokhu kuyingozi enkulu kakhulu. Ndiyaxwayisa ukuthi laba abanye bahlale phansi abangela msebenzi abawenzayo ukuthi bebelokhu behamba besiyalelale. Kuyingozi embi kakhulu. Umkhuhlane sokuqalisile ukubulala abantu. Ndiyaxwayisa kakhulu ukuthi sihlale phansi.
Ubona ngazani umkhuhlane lo umemethekiswa yini kangaka Dokotela Ngwenya?
Umkhuhlane lo yiflu, njalo iflu iyamemetheka ngesikhathi somqando njengoba nomqando liyawubona. Kade sobala silokhu sitshela abantu ukuthi baxwayise ukuthi bangaze bahlala beyenza ivikoroni bexokozela emalayinini lokulandela. Abantu kabalandeli ama-regulation lafakwa nguhulumende, ama-lockdown regulations. Abakulaleli lokhu abantu. Balokhu besenza ivikoroni bephefumulelana eduze khonapho. Yikho ke umkhuhlane njengoba iflu nje hayi izamemetheka kathesi ngalesi sikhathi.
Udokotela Solwayo Ngwenya ungumqondisi wenhlelo ezijeneyo Empilo Hospital koBulawayo. Kusenjalo kulabanye abantu abalokhu betitibele ngokuphiwa kukadokotela Obadiah Moyo imvumo yokuthi ahlawule isibambiso sebail kulandela ukubotshwa kwakhe kucatshangelwa ukuthi wachaphaza ihofisi yakhe njalo wenza ungethembeki ngokuvumela ukuthi inkampani ye-Drugs International okukhanya ilabaqondisi abadlelana lomdeni kamongameli Emmerson Mnangagwa bethenge okokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 kungalandelwanga imithetho kahulumende. Omunye wabaqondisi benkampani le uDelish Nguaya usentolongweni lapho amelele ukuthoniswa icala lokungethembeki. Uhulumende uyakuphika ukuthi unguwaya labanye bakhe abalobelana isivumelwano lohulumende esifika izigidi ezingamajumi ayisithupha zamadola badlelana lomnangagwa. Okwamanje udokotela Moyo usendlini yakhe kulandela ukuvunyelwa kwakhe ukuthi ahlawule isibambiso sebheyili. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomnumzana J Moyo ingcwethi kwezombusazwe, lomnumzana Joseph Juma webandla lezanu PF kanye lonkosazana Barbara Tanyanyiwa olwela ilungelo likaZulu. UJuma usungula lolu daba.
Nje ngingumemba wephalamenti baningi abantu ababefuna ukubonakala bemabhilisheni lapo. Abanye bakhona asithi nabekazi ngoba kodwa lokwana kuthiwa yi-public standing yapho nguma lami ngismayile ncambe sithi angicela ukuthatha ipicture lawo ngithatha ipicture la ngismayila. Nxa umntukana zihambe zikhuluma ngayo ipicture leyana ngingasekho mina angingazisebenzisa kodwani kuyazi awutshekuthi lona ngiyamazi sashoke mina
ukubona njani khonokho kwenzakala eZimbabwe. Umzwelo lo Chuma uyakhuluma lapho esithi ubukhona ungazani ungathembeki elizweni leZimbabwe.
Abatholakala bekuma-pictures the president isikhathini esiningi bajayele ukubana kube yibo labo abayenza ukudlawundlawo abakuhambisa i-corruption phambili eZimbabwe. So yena ubaba lapho uyozama ukuthi ezame ujustify into engekhoyo ethi no upresident ngoba upresident laloba ngubani umuntu uyabe happy ukuthi ethatha i-picture la. Singakhangela i-corruption everywhere eZimbabwe igombolozele i-corruption. Ungakhangela kunesikandal lesi-COVID-19 ese-drugs like ikhampani labathenga khona i-equipment ye-COVID. Abantu laba bebonakala kuma-pictures belomnangagwa from 2019. Umnangagwa wazikhulumela la wathi i-drugs idonate $60 million. So ngabe lokhu president enamanga yini ngoba kukhanya ngabantu vele olobudlelwane nabo lapho. EZimbabwe kune-corruption eningi kakhulu. Bengazama ukuyi-sugarcoat abantu bethi hayi upresident akekho upresident umsura upresident uyazama lokhu lalokhu. Akusilo qiniso lokho.
Kolide amafitshane kwampendula ubaba.
Angizange ngiyibona i-corruption ayikho. Njalo asifuni kujustifya kumbe ukuthi siyibambathe kumbe siyivale. Kodwa engikutshileyo mina ngithe kaninginingi abantu laba abakwenzayo bakwenza ngemva kokuthi nxa njengoba kunokwana kutshoyo umuntu esethethe ipikitya nopresident kumbe esefike wachibilezela upresident sihamba ngale ngemuva esesiyayithushela abani laba abancane bamaminista ukushiya phasi ngale ukuthi mina vele ngidlelana lo president. Andabona umuntu lwana vele la sesethuka sethina senza into engayisiyo then i-corruption isiba khona. Lokwana into ekhona ekhodo endiyikho mina ngijabile lwana undoda we-drugs ukuthiwa ubajiwe waya elokuzeta ecourt ukutshengisela kona next time ye ungasondela phansi kukapresident kodwa ungathathi i-advantage yokuthi usheze into engasiyo ngenxa yokuthi khona wena ube le thuba elokuthi ukhulumisana lo president kumbe uthathe ifoto laye kumbe ulobudlelwane kumbe ungumzukulu wakhe kumbe ubani wakhe. Akumelanga kube yinto ekwenza ukuthi kona ucilise izinto engayisiyo. Upresident galasidingeko sokuthi ezi-corruption why would he want to be corrupt evele ngupresident welizwe lonke yabo. Kodwa abaseduze kwabana kumbe abanye abafinyelele ukufika besenza izinto ezinjalo yibo abasuke besebehamba ngale sebe-misrepresent izinto. Abanye bebe bezomtshela into engayisiyo. Sesikubone lokhu kaningi kade sisikhuluma ngendaba egotini mall labantu e-terminus labantu babuye abantu bathi sinemali sigqela imali zethu lokhu lalokhu kodwa kade sokuphuma ukuthi imali zakhona kazikho. So they misrepresented us. That is, more than I will stand still. Since then, there are NRZ. Now, we have to say, yes, the money is going to be very successful. We have to say, yes, the money is going to be very successful. Yeah, I'm going to say, yes, the money is going to be very successful. But can you know? Ngamanga futhi CMDA yabe ikhuluma. So a lot of people who come benze misrepresentation abanye benze ama corrupt activity. Yinto kumele sizikhangele zona leziyana and then send to the plug out. Omunye nomunye athwala isiphambano sakhe. Let's not just generalize for the president to be corrupt. Why would the president want to be corrupt when he's running the country already?
Yes, I was
saying, hold on table.
Yeah, yeah.
Fake kube mqoka ikuthi kona laba abakwenzayo asiba
bathweni sibamele sibafake igcike lapha sidile ngabo bona labana hayi kona ukuthi sibe sizokusibambapha izinto sithi hayi vele system corrupt ayikade corrupt singena abantu bona bona lapho bathu sisebenze ngabo ukuthi kephi isilungile
siya kumama uBarbara Tanyani wa eBritane
abalandaba labantu Gibbs bayatshontsha izimali bathontshe baze bathontshe le mali ze COVID ukuze ubone ukuthi abantu laba vele ngabalandaba labantu sebeimuli zabo yizo sezinothile abantwana babo basebenothile umnangagwa yena ngokwakhe uyihlelela ukukhulela okokuqala okumele ukuthi nga uyaziphuza njengomuntu omdala achiyane le nto zokutshontsha lezi akhokhele ilizwe leli kuhle abantu badle basuthe ngathesi imali ze-COVID okwakuthiwa zizanceda abantu abadubekayo la akula mali esihambile umthuli ncube uyazihlulekela laye kumele ahambe uminista we-health umoya uyazihlulekela kumele ahambe vele bonke bamele bahambe dube because they are just useless
kolide umzini lapho umama uTanyani ekhuluma akuphoste lakho ngamafutshane kolide
ngiyabuza umama uTanyaniwa laye ubeka imbono yakhe ngendlela abona ngakho kodwa ngizaphinda ngibuyele entelani ngiyitshilo leyana ukuthi bona kuqakathekile ukuthi nxa sifuna ukuthi bona sithole i-solution to any problem sikhangele i-rokoda ngendlela epheleleyo yena umuntu omdala phela kasoze akhangele ama-netiphithi zento zonke bakhona abantu abakwenza imisebenzi naleyana ama-9 ministries kusiya phansi kusiyafika khonani so bona labana abantu ngale sebesenza lokubana sebesenza into engayisiyo emiyebikweyo lokhu kukhulumela even ividiyo le esekuleka ukuthi bona upresident wathi bona i-grasi yesisting e-6 million iam very sure yinto abayibika yona leyo bayitsho kuye nayikhulume ithaba ukuthi nxa abantu besenza into ezi kangaka asikubikeni ngaphi esizweni sonke ngazangawukhulume kengeza
siyakuzakhonaonomqedo
konapho wakhuluma ekwazi imidia ikhona wokumuntu khona so something ayayibikelwe ngendlela le kodwa sokuphuma ngale labana abantu asebeyenza ama-netiphithis ngoba yena ngupresident kona ngasuze ahambe yosayina i-contract ngale phansi ngale phansi sebesezokunye yinto abantu esizikhaeziyana and deal with that and deal with it precisively ukwenza ukuthi kuphele kungaphindwa futhi that's all I'm trying to put akho
khangela umnankakho wathi engena wathi yena they are targeting ama-criminals that were around uRobert Mugabe umrobert mugabe sowafa ama-criminals laba babewacambile lokho ekhona they are walking spot free okufunika babanjwa kathesi asikwazi lokuthi baya ngaphi beyitshontsha imali zenasa imali zezisebenzi for that matter siyakwazi ukuthi babuthuma uyakapula vele ngathini njengoba ekapula ye kurayithi adifendi ipati yakhe ojonathan moyo babesenza njalo namhla bathini akusebenzi lokho yee uyayithanda ipati yakhe uyayithanda kodwa asikhulumeni iqiniso sikhululeni ilizwe lezimbabwe abantu bayadubeka dule wenza siyafunda kumbe kasifuni
usis barbara ngabe kwazi ukona angigabuli lutho njalo angidifendi lutho ngikhulume yodala ngathi i-corruption ikhona siyakwazi and ngaze ngathi mina ngabe kuya ngami ngaba abantu laba abenza i-corruption vele bafakwa in front of a firing squad vele kuhle kube zingcwaba ngoba bayasilimaza bayasibulala so konke lokhu siyakuvuma kodwa mina engite kona singagxuli ngakho yilupho ufuna ukuphenta into le ngebrashi nje enkulu ukuthi hayi ungathi upresident nakangu-corrupt uwenzele ukuthi uthi u-corrupt
ubaba ngeze ezevuma iqiniso ukuthi ethi upresident wakhe uyalutha yinto esiyaziyo leyo lowo abamvaleleyo manje babudube ikuzama nje ukuthi sithembe ukuthi hhayi bayenza umsebenzi yokufanele bewuyenze bayabe bemvulile bayenza lokhu okuthiwa yi-catch and release bazomkhipha uyekele ehambe nomuntu
ngasekudala
ngoba ulobudlelwano lomnankakho
wenza umuntu kathele kathesi ngikhangele i-informal sector isifile abantu bayahafe ezindlini ngendlala silama-minerals agcwele ilizweni yonke kodwa siyahamba
lapha sizwe umnumzana J Moyo ingcwedi kwezombusazwe umnumzana Joseph Juma webandla lezanu PF lonkosazana Barbara Tanyaniwa olwela ilungelo likazulu bexoxa le Studio 7.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 laku 15460 kilowatts shortwave. Singakangeni kusigaba esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwaminya amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-Africa Center for Disease Control ibika ukuthi sekulabantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amathathu 297,352 asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuzwekazi le-Afrika. Phakathi kwabantu laba abedlula inkulungwane ezisikhombisa 7,925 sebabhubha, kuthi njalo abedlula inkulungwane ezilikhulu namachumi amane 142,745 sebasila. Umongameli Donald Trump izolo wenze umhlangano edolobheni leTulsa, loba nje abezempilakahle bebemcebise ukuthi kuyingozi akwenzayo njengoba kukhanya likhuphuka inani labantu abalomkhuhlane we-COVID-19 kwelamelika. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Sengana masiva
wesenzi wemandla
lo baba
mkhulu.
Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo, kubekela phambili sixoxa ngodaba lomalobolo ngilo baba umnqondo obanzi Magonya lo mama uShila Sibanda. Lezi zingcwethiko zamasiko esintu.
Umnyama esibe lawo yikuthi iZimbabwe itheyona iveli iqala ukuba khona sibuswe ngumuntu obengafuni ukuthi silondoloze amasiko, ngoba ukulondoloza amasiko ethu ukuzamveza ebantwini ukuthi yena vele kanti imvelaphi yakhe ikuphi. Into yakhona iqhubekile yaze yafika lapha esikhona namhlanje ngokwaMthembu. Kumele ukuthi thina njengabazali sibe ngabantu abakhusela abantwa bethu ukuthi nxa kuthiwa ngilindebele silomdabu kwakwethu, silesintu sakwethu, umntana amaziqhenye ngakho, ngimnikise izizathu zokuthi aziqhenye ngakho umntanami. Abantwana bezinkanyezi.
Ye, masibanda konapho ke ukuba abantwana bezinkanyezi siyakubona. Kodwa ke bakhona yini abesifazana abazafuna ukuthi balotsholwe? Kumbe ukuthi uzilobolela ngakho? Kambe ukuthi ungazilobola? Masibanda.
Awuziloboli. Dube, into ebulalayo ukuthi sokunemali. Kambe ngaba kuthiwa kwakuzinkomo, ngangizazikhipha, asithi ngiyazilobola, mbenza zikhipha yini inkomo esibayeni sakithi ngizihambise kulowo muntu, zibuye futhi zibuye futhi back. Bakhona abantu abadala, asukuthi abantu abadala sebaphele emhlabeni, bakhona. Akuke kuhlale phansi, sike sibuyelene esintwini sethu, kuhlale phansi, kulandele amasiko wethu, siyekele ukuthathwa ngumhlaba.
Ye, asithi-ke Magonya khonapho-ke nxa sikhuluma ngodaba lolu olokuzilobola kumbe into ezinjalo, kambe amalobolo kudala ayangabekelwa ukuthi ahlale khona ukuthi phela nxa ukhuluma labo kwazala khona ngapho liyabe lixoxani ngaphandle kokuthi bathi awu phela Magonya akwaqeliphele ukulobola sulamalobola, likhulume likholisa kunjani? Kwakunganjani kudala?
Bekungenani lokuthi ngimpofu kumbe ngumuntu ocebileyo ukuthi ngikhiphile izinkomo mbe kangikhiphanga. Nxa sengithe ngazovela bangimukela kwabizwa inkomo yohlanga, kwabizwa amalobolo, sengingumntwana ekhaya, sengimukelekiwe ekhaya la. Kodwa ubudlelwano bami nabantu bakobamazala kumele ukuthi mbuzwisise ngale indlela. Umamazala kasomama, ubabazala kasobaba wami. Ubudlelwano engiba nabo kumele ngu-understand ukuthi ngingumntwana lapha ekhaya njengabantwana bonke, kodwa ubaba umuntwana behlukile ekhaya la. Umamazala ngihlonipha ngizule abanye abantwana bekhaya lapho okuyikhona okwenza angabe ngumama wami ngoba inhlonipho enginika umamazala ezule ngini kumama ongizalayo.
Ethelele ithuba ukuthi mbonge umama uShila Sibanda lo baba uMnqondo obazimagonya lezi zingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Sokuyisikhathi okwamanje sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo 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 zimpapo muhle mthwakazo muhle yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sithinta udaba losuku lwe Father's Day sithinte abanye abalaleli bethu ku WhatsApp salicela ukuthi lisithumezele imilayezelo lisitshela umbono wenu malala ngokuqhakatheka kosuku lwe Father's Day lawe ulakho ukuphosela amazwi akho ulakho ukusithinta ku WhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318 asizweni ukuthi abalaleli bethu batheni.
Ngiyabonga abalandeli kukhunjuzwa ukuthi Father's Day bengakwazi ukuthi Father's Day ngiyabonga ngimkhumbula kakhulu ubaba wami owangizalayo engasekho so adlule ezweni ngiwugcinekile ncube ngiyabonga.
Salbonani basakazi linjani igama lami ngubusane wakosibanda ekhaya kulapha enkaya kwaSikhobokhobo ngidlulisela ukubonga kakhulu kubaba wami onzalayo uThaweni Sibanda kodwa ke noma kwakunzima ukusikhulisa kodwa ayisikhulile manje sabonga kakhulu baba kuningi esifundileyo kuwe ende kuningi sisazokufunda kuwe.
Sanibonani basakazi bestudio 7 basakazi abahle esibathandayo lona okhulumayo ngumahlulizitha zimfungele ngifoka amashelela ngisuka eLupane endaweni yaseDandanda kuPH 77 ngithi nami kowami ubaba ozala mina umfoka amashelela ngifoka amaginyi iphepha ngithi kuyena Happy Father's Day kubaba wami ngenhlanhla ke usaphila ngiyamthanda ubaba ngoba wangikhulisa ngendlela yenhlonipho ngendlela yokuzehlisa ngendlela yokuzithoba ukuhlonipha abantu besifazane ukuhlonipha abanye abantu ukwazi ukuthola usizo emphakathini.
Linjani basakazi igama nguPaul Ndlovu umfana waleflaphozi kwagodla kwamataba ayithwani mavula mpondo mathi mavula kuvaliwe. Mina ngelanga labo baba yazi ngithanda ukufisela ubaba wami masowasithiya baba wami usithiyela sitiye ngoMay mhlaka 17 May kodwa ke ngithi lala kahle qhawela amaqhawe ungenze ngaba yindoda emadodeni ngoba lami nginje sengubaba senginabantwana ngenxa yothando lukababa wami.
Hayi siyabonga mthwakazi omuhle kodwa isikhathi yiso esingasavumi sesifikile emaphethelweni ohlelo lwethu labasakhulayo lami ngifisa ukuphosela amazwi ami amafishane kubaba wami mdala siziba msayigwa veki themba hove kuwe mdala ngithi ngiyabonga happy 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 Father's Day ngiyakuthanda ngempela. Zulukandaba sesiphetha ke uhlelo lwethu labasakhulayo mthwakazi omuhle sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection khonapha emsakazweni weStudio 7 8 to 9 PM. Zulukandaba lingakhohlwi. Abafisa ukunixhuma lilapho ukungibamba kuTwitter kanye la kuInstagram @BigMy3BIGMYKE3 yona username yami. Kwanelokwa namhla olevalisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hove sohlangana ngolwesibili. Sibili. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Sike sizwe esikuphathelwe nguntungameli Nkomo lamhlanje kwezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya.
ya ngilo mfundisi Thandeko Zintimkandla. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Usiphatheleni mfundisi.
Namhlanje sizabuyela njalo njengoba sike sathinta iviki eliphelileyo encwadini kaJakobe isahluko sesithathu. Nanta sizayithatha ku-7 siye kuma ku-10. Lapho kulamazwi athi, ngokuba yonke imvelo yezilwane nezinyoni nezikhasayo neziselwandle iyathanjiswa, yebo yathanjiswa ngemvelo yabantu. Kepha ulimi akakho kubantu onamandla okuluthambisa lungububi obuyaluzayo lugcwele isihlungu esibulalayo. Ngalo sibonga iNkosi, nangalo siqalekisa abantu abenziwe umfanekiso kaNkulunkulu. Emlonyeni munye kuphuma ukubusisa nokuqalekisa. Akufanele bazalwane bami kuba lokho kube kanjalo. Umthombo uyakhipha yini amnandi nababayo emgodini munye na? Laba uJakobe uloke eqhubeka ngendaba yokunazelela ulimi lwethu. Kuthiwa zonke inyamazana silakho ukuzithambisa, siyazibona inyamazana esihlala lazo, siyabona ngitsho abanye kwamanye amazwe njengoba India balakho ukuthambisa inyathi idonse ikhuba. Thina kithi lapha inyathi ihlala egangeni. Siyazi ubana izinja esizifuyileyo zenza izinto ezingumangaliso. Siyazibona lalapha zidinga ngitsho le ntoto ayifihliwe xa sichaba emingceleni kumbe kudingwa uluhlo olucatshileyo. Inja ilako ukubana yenze ukwedlula umuntu ngokuvumbulula lokhu okudingwayo, ngobana ilako ukubana ithanjiswe kodwa ulimi lomuntu kalithambiseki. Abesesithi uJakobe kodwa into enkulu yikuthi ulimi lolwesilalo kalwakhe kube lulimi oluletha uthando, ukubekezela, ukwelapha, ukupholisa amanxeba angaphakathi ebantwini. Ngaphezu kwakho konke ulimi lwethu kaludumise yena lo owasidalayo wasinika impilo, ukwenzela ukubana sazi ukubana nguye umnini mandla wonke, nguye umnini wezinto zonke. Uthi kakumelanga ke thina esikholwayo, mhlawumbe labangakholwayo, ukuthi sibe siphonguba ngabantu abangaqedakaliyo. Uyabuza ukuthi kambe emthonjeni kuyaphuma amanzi amnandi lababayo na? Kodwa ke angithi emthonjeni sikhangelele ubana uphume amanzi amnandi. Nxa abantu bekukhangele usiza mbuvula umlomo wakho ukukhuluma, balindele ukuthi bezwe ukuthi uzakhulumani, uzakhupha inkulumo enjani emlonyeni wakho. Umlomo wakho kawuxujwe ukhulume izinto ezakhayo njengoba ngibalisile ngaphezulu. Umlomo wakho kawube ngumlomo odingwa ngabantu nxa ungekho baze bathalu bawuzibani ukhona ngabe indaba zethu sezilunga. Hayi ukuthi nxa ukhona waziwe ngokudiliza. Imlomo yethu kayibe ngamanzi amnandi, ibe ngamazwi amnandi endlebeni zabalaleleyo. Asichiyeni izinto ezingazisindawo, asichiyeni izinto ezikhupha ubuntu bethu. Ngisho ikakhulu kini bakhokheli ngezigaba ngezigaba, ubuntu benu kabukho ugqokeni kwenu kumbe ezikhundleni zenu, ingabe yini elilayo? Ubuntu bomuntu kabuphume emlonyeni kuze kubongwe kudunyiswe uNkulunkulu. Izibusiso kazibuyi kwabanye abantu ngoba vele kabakwazi lokuthi bakhulumane. Umuntu uphonga ukuphahluka nje uze phonga ukukhuluma le nto ezizilayo. Obabamkhulu basifundisa ukuthi le kukhulumeni sibokhetha amagama akhayo, singaphonga ukukhuluma ingabe yini. Nkulunkulu asisiza, asinike amandla okubana siluthambise ulimi lwethu lukhulume izinto ezakhayo. Unkulunkulu okuthula agcine alondoloze ulimi lwakho luba ngolokumdumisa lokwenza izinto ezinhle kulabantu abadalwa nguye. Asikhulekeni babathixo ingcwele emlonyeni wethu kakuphume ukubonga lokudumisa wena. Hlalathi kuzobonga naphakade. Amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Jakel Dala uNtungameli Nkomo. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Odokotela bakhuthaza abantu ukuthi balandele iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 eZimbabwe usuku labantu abafika phose amakhulu amahlanu 486 abatholakale belomkhuhlane lo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lelisayo ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo 6:30 a.m.